wacatsha mhla ka 5 June ngemva kokumdingisisa sesiswele engasabonakali nxa sasimfonela sicommunicator laye sasesithola ukubana kakho singasamtholi ke sagcina siyadinga ifoni yakhe ukuthi sifone ekufoneleni ifoni yakhe yayingadoji yayingasangeni ikhanyakala ukuthi siyifone ecitshiweyo ithe icitshiwe ke sayitracker ngendlela zonke ezisilazo ezokuthi siyitracke sesisebenze ngendlela zokuya emthethweni ukuthi basiphe indlela zokuthi sithole ukuthi ifoni yakhe ingabe isetshenziswa mbani sathola ukubani isetshenziswa ngomunye umuntu esathola inamba zakhe sesethola inamba zakhe umuntu lo sasesidingisisa ukuthi sazi ukuthi abafonelayo ngobani through laba abantu ababe bafonele abantu bemthethweni ke badingisisa ukuthi labo bantu babeze basincedise ukuthi batsho ukuthi lo sesebenzisa inamba le ngobani ole phone le bathe sekube njalo ke sase siyamdinga ke lwandoda sambamba siyamapolisa esembambile ke sadinga ukuthi sikhangele lapha sihlala khona ukuthi akula enye into engaba yibufakazi bokuthi ulentozi ka-admire yini imbi kakhulu impahla ezigqokile saswela-ke ukuthi kwakungaba le mpahla zika-admire khonapho simjumile sisetsha kuthe kube njalo kamapholisa amtshengisa kundoda lwami ukuthi ifoni le oyisebenzisayo uyadingakala umnikazi wayo kabonakali sase sihamba la enkambeni kamapholisa amsecourt ecourt basika bamrimanda bathe bemrimandile-ke ecourt kwaba yikuthi wagcine ephumile ngebheyi lamapholisa umthetho-ke wathi kuzaba yikubana nxa sokube lobunye inye i-development engaba khona bazombiza futhi so sikhuluma nje indoda lo wayedobha ifoni kukhanyakana ukubheyil kakula nto etholakeleyo emnamathisela kuleli cala ukuthi engaba lolwazi kungabe kukhona kungabe kungekho kodwa okwadingisisekayo akula nto eyaba yinto ezasinika umthombo wakhona ukuthi kungabe kunginjani
kuZulu weZimbabwe lingathanda ukuthini njengemuli njalo bangalixhuma njani mhlawumbe abangaba belolwazi
ya abangaba lolwazi sibili singajabula ukuthi bangixhume mina njengomalimakhe mina ngingumihla kayifani ndabambi inamba zami ze-cellphone ngu-0772-214-369 ngizayiphinda njalo 0772-214-369 inamba yona lile WhatsApp futhi ukuthi oyabe engenelisanga ukuthi angixhume angandithinta-ke WhatsApp loba yiluphi uncedo esingaluthola singathaba kakhulu ukuthi abantu basincedise ngalindlela ukuthi sithole ukuthi umfana siyamthola